maglob shaba ngiyakutshela wena mfowethu dihlobo nebangani ubonile sebasiyile phansi ngithatha kubuka inhlupheko yibhokile qinisela mfowethu nawe wena thathethu ungibona mina gaga khulise mgogo bonga umdali wami ukuthi ulothile. Yali wami kuthi ngisaphila ngisaphefumula kulona mhlaba uthi makubalwa mhlaba ngiyakutshela wena mfowethu ihlobo nebangani ubonile sebasishiyile bathi ngithatha kubuka inhlupheko yibhokile qinisela mfowethu nawe wena thathethu ngibona mina gaga khulise gogo bonga umdali wami.